Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 12 Mfufu 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungameli inkomo
endabeni zethu lamhlanje.
Into yenze igovernment namhla ayingchaza. Kumpani abacotshe khona yike kumpani esithola kwenye imali ezokuthengisa ukuthi sincede abantwana bemhambe esikolo, ezokudla, ezani, konke khona lokho. Mina kusasa ngiyabuyela ngiyethengisa khona kuze sithole imisebenzi, size sithole indawo ezinhle ezokuthengisa.
Abaphila ngokuthengisa esitaladeni zeHarare bathathelwa impahla ngamapolisa.
Ikhona esifana naleyo vila sithembakalanga. Njoba sekufisa ukubona lokho e-United States of America njalo sikubolela eKenya ukuthi kuyatholakala ukuthi kuyabe kungaqhutshwanga ngendlela ekhona.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zikhathazekile ngokwehluleka kukahulumende ukuthi lazo zibhalisele ukuvota zise-South Africa.
Iningi lithi akudingakali ukuthi uhulumende ethule ugatsha lwe-cyber security ngoba kuvele kulo gatsha olubona ngezokwethulwa kwembiko.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
Abaphila ngokuthengisa emigwaqweni yedolobho leHarare batshone begijinyiswa ngamapolisa njalo ebaxotsha enzikini yedolobho ebathathela labakuthengisayo kulandela amazwi kaMongameli Mugabe okuthi kumele baxotshwe kuleli dolobho. Kubika uGibson Bebe.
Lokhu kulandela umlayo kaMongameli Robert Mugabe okuthi baphume baphele ezitaladeni ngoba imisebenzi yabo ingcolisa lelo dolobho kanye lokuphazamisa labo abazihambelayo ezitaladeni. Ngalokho amapolisa aweZimbabwe Republic Police iZRP abambane lakamunicipal ukuxotsha labo abaphila ngokuthengisa emigwaqweni. Umnumzana Dendai Chanesa othengisa izilinywa ezifana namatamati lezinye uJason Moyo Street uthi ukhala okunye okokwenza.
Into yenze igovernment namhla ayingchaza. Kumpani abacotshe khona yike kumpani esithola kwenye imali ezokuthengisa ukuthi sincede abantwana bemhambe esikolo, ezokudla, ezani, konke khona lokho. Mina kusasa ngiyabuyela ngiyethengisa khona kuze sithole imisebenzi, size sithole indawo ezinhle ezokuthengisa.
UDavid Mangena ngomunye njalo walabo abathengisa ezitaladeni laye ubekhonona ngalokho esithi amapolisa ephula ilungelo lakhe.
Kubuhlungu kubani lobani. Problem asiyo umuntu ovendayo. Problem ukuthi umsebenzi ikayikho. Umuntu odinga ovendayo sikuthi uyavenda because he want to vend. Udinga lapho ongaphilela khona.
Kusenjalo abahlaziya ngezombusazwe bathi akulazwele lokho okwenziwa ngumongameli welizwe ukuthi axotshe abantu abazama ukuziphilisa ngokuthengisa ngesikhathi uhulumende wakhe engenelisi ukudala imisebenzi edlula izigidi ezimbili 2.2 million items zainzalo yeZimbabwe edinga usekelo kukhetho luka-2013. Unkosazana Geraldine Svanda ngomunye ophe imibono yakhe ngalolu daba.
Ukuxoshwa kwabantu abathengisela ezitaladeni ludaba oluzususize kakhulu ngoba abantu laba abasemgwaqweni bebedinga ukuziphilisa njengoba kungela msebenzi. Kutshengisela ukuthi uhulumende seyehlulekile ukupha abantu imisebenzi njengoba nje amafektha le valiwe sikhuluma kunje. Umongameli welizwe uphonga uvuka nje enguye yedwa othi abantu abasuke emgwaqweni. Lokhu kutshengisela ubandlululo olukhulu ngoba akukhanyelwanga ukuthi okunganceda lokungasiza abantu khona kuyikuyini.
Abantu abathengisa edolobheni leHarare babhekane lodubo lokuswela indawo zokuthengisela lokho okubangela ukuthi bagcwale ndawana yonke. Ungatholi imisebenzi elizweni sokusengezelela udubo lwabo kodwa uhulumende kalandabo ngoba behlala bedlala umacathelana sikhathi sonke. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu Gibson Pepe.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi zikhathazekile ngokwehluleka kukahulumende ukuthi lazo zibhalisele ukuvota zise-South Africa. Iningi lithi alisoke liphatheke kulolu hlelo kanti abanye sebesungule uhlelo lokuyabhalisa endaweni eziseduze lomngcele ngamalanga abangasebenzi ngawo. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele South Africa.
Kazithokoze ngithola kancane izalwane zeZimbabwe kwele South Africa ngohlelo lokubhalisela ukuvota olusungulwe mhlaka 10 Mfumfu. Iningi lithi ngemva kweminyaka eminingi kukhankaselwa ukuthi abasemazweni labo bavunyelwe ukuvota besebelethemba lokuthi bazaphiwa ithuba lokubhalisela ukuvota emahofisini omele weZimbabwe kwele South Africa. Ukwehluleka kwahulumende kugcwalisa isifiso sabo lesi kuzavalela phandle abaningi njengoba abaqatshi babo bengeke bavume ukubapha ithuba lokuya ekhaya besiyabhalisela ukuvota kanti kuzavuya kudingeke njalo ukuthi babaphe ithuba lokuyavota. Sizalwane seZimbabwe esikhethe kwaziwa ngokuthi nguMalaysia eJohannesburg ngomunye wabaningi abathi sebezwile ngokuqala kwalolu hlelo eZimbabwe. Yena-ke uthi kangeke ayibhalisa ngoba kukhanya uhulumende evele engafuni ukuthi abasemazweni baphatheke.
Ngeke siye khona konke lokhu kuthiwa kuvota electronic ngoba ngeke ngikukhona ngoba angikwazi ukwenziwa njani ngekhompyutha. So thina sasikwazi ukusayina phansi ukuqha konke lokho ngokuyobhani kuphela.
Kodwa-ke akusibo bonke asebedelile ukuyabhalisela kuvota. Bakhona bathi ukukhalala ngesenzo sikahulumende akusoke kubasize ngalutho, ngakho bazenza konke abakwenelisayo ukuthi bayibhalisa ukuze bangakhuthwa lukhetho luka-2018. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Edgar Ndlela uthi wavota ekhethweni oledluleyo, ngakho lakhathesi uzaqinisekisa ukuthi uyabhalisa. Impica badala kwabaningi ludaba lokuvota ngohlelo lwe-BVR. Abanye bathi lolu hlelo yibuqili obusegcekeni. Abanye njalo bathi uMangoye uyasola ngokuthi lukhokhelwa yinkampani yakwele China abathi ilobudlelwano besingundengunde lorhulumente weZimbabwe. Intatha zindaba eZimbabwe uNdumiso Mlilo uthi okunye okwengeza ukungethenjwa kwalolu hlelo yikuthi sekulobufakazi ukuthi emazweni athile alusebenzanga ngendlela esuthisayo.
Imihlelo esifana naleyo vela sithimbakalanga njengoba sesike sawubona lokho e-United States of America njalo sibone njalo eKenya ukuthi kuyatholakala ukuthi kuyabe kungaqhutshwanga ngendlela eqonda.
Omunye onkokheli zentsha kubandla le-MDCT kwele-South Africa unkosazana Vimbai Maveruze uthi sebeze leqhinga elizasiza abalutshwana ngemva kokubona ukuthi uhulumende uzimisele ukuthi abasemazweni bangaphatheki kulolu khetho.
Udaba lokurejista ukuvota besiconke ukuthi sizothola i-diaspora vote azange sikwazi ukuyithola, so okwamanje siyahamba noboningi bethu siye Bedbridge, siye Banda or siye Mashingo lapha duze neboda siyorejista ukuvota.
Nakwelincele bakhona bathi ukuvota eZimbabwe yikudlalisa isikhathi njengoba selokhu kwavotwa kusukela ngo-1980 akula nguquko esibe khona. Bakhona-ke bathi lo banje bona bengazukuyabhalisela ukuvota baphakathi kokukhuthaza izihlobo zabo eseZimbabwe ukuthi ziyebhalisa ukuze funa amavoti abo adala utshintsho abalufunayo ngemva kokhetho luka-2018. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu-Benedict Nhlapho.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivoteli.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Kuhlandla lakuqala eliqala emhlaka 10 kusiya kumhlaka 25 Mfufu. Kulama centers alandelayo: Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova. Harare Metropolitan, Chitungwiza, St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Airport, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku Tafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikavani, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruwe North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Moods North West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingu, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Emachabeland North, Lupane, East and West, Epinga, North and South, Emachabeland South, Emzingwane, Matopo North, Lemzingwane, Ensiza, Insiza, North and South, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chirea, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumuyi, E Gokwe South, Gokwe Mafungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu ku website yethu ethi www.voaindebele.com.
Iningi selisole kakhulu uhulumende ngokwethula ugatsha olutsha olukhangelane lokwelusa uZulu enkundleni zebulenjini olwe-cyber security. Ugatsha lolu lukhokhelwa ngobe ngumphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa, yena osuswe esikhundleni sakhe ngumongameli Mgabe ngomvulo. Kubika uBathabile Masuku.
Umongameli Robert Gabriel Mugabe ngesikhathi ediliza ebumbakatsha abaphathintambo belizwe udale ugatsha oluzabona ngokutholisa ukuvikelwa kobulembu abathi yi-cyber security ngesilungu. Wasusa umphathintambo obebona ngezemali umnumzana Patrick Chinamasa, wamenza umphathintambo walolo gatsha okuthiye iningi labantu lisola. Ingcishi zebulenjini kunye labalwela amalungelo oluntu bathe umongameli udlalise isikhathi lemali yelizwe ngabe kadalanga ugatsha lwe-cyber security, kodwa wakufaka ngaphansi kogatsha lwezokukhitshwa kwemibiko kumbe olwebulenjini. Bethi velela lezi ngatsha ngabe zilugatsha olulodwa ngoba zonke zisebenza ngezembiko. Ingcishi yezebulenjini umnumzana Robson Murambiwa uthe akuqakathekanga ukuba logatsha lwe-cyber security ikudlalisa imali yesizwe evele ingekho.
Hhayi, ngibona inganawo uqakathekanga. In fact, ikudlalisa nje ongama-resources khonokho kulutshwana esilakho. Ngoba kahle kahle bakhona abantu vele ama-ministers aseyenza umsebenzi wonalowo. So bekumele uthi nxa befuna ukuthi kube lento enjalo beyinike nje osuperman lwanzi abavele bekhona kumbe beyifake ngale ku-ministry of information ukuthi beze becreate civil ministry enja. Hayi, kudlalisa isikhathi sabantu lama-resources elizwe.
Oloba imidlalo kumabonakude lasemisakazweni unumzana Kane Kala uthe ukudalwa kwesikhundla esiphiwe uChinamasa yikuphindaphinda komsebenzi owodwa kudalwa ingatsha eziningi ngemizamo yokudingelana imisebenzi.
Mina ngibonani lokhu ikudingelana ukuthi banikane imisebenzi, ngoba le ministry abayifakileyo is just a duplication imisebenzi. Ngoba lo msebenzi ungayenziwa i-Ministry of ICT or wayenziwa i-Ministry of Information. Ngaphansi kwe-Ministry of Information kuzoba ne-ICT, bithenziswe kusifa lale ntsha abayi-create le abathi ngeyama-cyber security. So lawa ngama-ministries angu-2 angangena ngaphansi kwe-Ministry of ICT, Ministry of Information.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Thomas Suthole uvumelane lo mnumzana Nkala ethi umsebenzi kaChinamasa ngabe ufakwe ngaphansi kukamphathintambo weze-ICT ngoba umumo womnotho awuvumelani lenyathelo likamongameli.
Sibona ngani lapha ngabe uhulumende ufake umsebenzi kaChinamasa either ku ministry ka Superman Dwanzira ye ICT and telecommunications and postal services or eka baba umoyo le information media and broadcasting services. Lokho bakwenzileyo ukuthi beyakhe i ministry ezimele yodwa. Sibona ngani isimo somnotho kasikuvumi ukuthi kube njalo.
Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zebulenjini eMisa Zimbabwe uKholiwa Nyoni Majama uthe bebesakhangelele ukuba umthetho we-cyber security crime obubunjwa ngaphansi kogatsha lwe-ICT luphumelele ngoba lokhe lusaphekwa badidekile ukuba sekuyaqhutshwa kanjani.
Into ekhona esimangalisayo kakhulu yikuthi sokubunjwe i-ministry entsha ngemva kokuthi thina besilokhe sikhuluma ngendaba yeministry eyabe ikhangelele ama-crimes kumbe sithi ukuphanjaniswa okuyabe kusenzwa ngabantu besebenzisa i-internet kumbe amafoni esikwathi ngomakhalekhukhwini, kodwa sikhangelele kakhulu indaba ezinjengabo-WhatsApp. Into ebimqoka yikuthi kube kuvele kufanele ukuthi kube le ministry esebenza kumbe esithi eyabe ikhangele ukuthi umthetho lo uyakusetshenziswa njani.
Kumaviki ambalwa adlule, uhulumende usole kakhulu abagijima bekhankasela ukuguquka kwezombangazwe ethi basebenzisa ubulembu ikakhulu iFacebook, iWhatsApp leTwitter ekuzameni ukuguqula uhulumende lokuthula elizweni, wathi uzathatha inyathela. Ukudala ugatsha lwe-cyber security sokulethe inkulumo abantu bethi uhulumende usezama ukwephula amalungelo abantu mayelana lezembiko kanye lobulembu ngokudala ugatsha lolu. Nimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Good Life Talk lamhla kuhlelo lwabesifazane, asihluzeni bomama sixoxa ngokulwela ilungelo lamantombazana ngesikhathi kunanzwa usuku lwe-International Day of the Girl Child izolo.
Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Hale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Elimelika lithi seliphuma ukuba lilunga lohlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba olubona ngenhlelo zemfundo lamasiko olwe-United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, i-UNESCO, lisethesa lolu hlangothi umlando wokungaphathi kuhle ele-Israel.
Iqembu elikhankasela ukukhululeka kwele Palestine ele Hamas lithi selivumelene lelinye njalo iqembu elahlephuka kulo ele Fatah ukuthi abambane. Umkhokheli weFatah u-Ismail Haniyeh wethule umbiko lamhlanje esithi amacelo omabili alobelane isivumelwano sokubambana ngemva kwenkulumo ezenzelwe eCairo kwele Egypt.
Ukukhethwa kwabaphathi ntambo abengezelele labo abavele bekhona sekuthiye ibandla lezanu PF selikhanya ukuba lilamaxuku amabili. Abakhethiweyo bonke banakanelwa ukuba ngabecele elithiwa yi-G40 elisekelwa ngunkosikazi Grace Mugabe lomphathi ntambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo labanye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga ledalele ePhalamende unkosazana Dorcas Banda ongwebandla le-MDCT endawonye lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
I-politics yeZimbabwe ngalesi sikhathi ayisela ayisakhangelanga in any way ubuhle beZimbabwe njengelizwe, isibheke more inhlalakahle yemuli yakudala ukuthi ayi-first family ngesilungu le party yeZANU-PF ikakhulu ukuthi yiphi ebambe i-power more phakathi kweleyo kuthiwa yi-G40 iqembu le-G40 naleyo kuthiwa yi-Lacoste ekamnangagwa. So sokungabo nje kuphela. So i-team yakhona ayenzelwanga ma ungayikhangela ingani i-team yebhora ayenzelwanga ukuthi ikore ukuthi abantu abasupporters ama-members e-team akholise. Isingeyokudefenda ukuthi kungabi khona ozakora ngoba kungakora omunye lapha akulashuwa ukuthi ngibani ozacelebrate. So not even kancane mangakubuza manje ukuthi uChombo i-finance uyazela kuphi? Uyabona into engisho ngubuza ukuthi u-SK Moyo, Simon Carmel, indaba lezi ezemedia uzazela kuphi? Abazi lutho bonke laba bantu, ngabantu nje abafakiweyo ukuthi badefende i-G40, badefende uMgabe, ukuthi at least ma esifa imoli yakhe ngasari ngene enkingeni. So ilizwe mpela lisenkingeni, iqalakatha enkingeni. And bayakwazi futhi enhliziyweni zabo ukuthi lokho abakwenzela ngilizwe bazenzele bona.
Masibanda, siphenduke kuwe Masibanda, wena ubona njani udaba lolu ikakhulu iCabinet leyo ukuthi iCabinet engaphathisi isizwe na?
Ngiyabonga. Mina engubonayo okwenzakalayo elizweni in the first place ukungahloniphi abantu. Abantu nxa bekukhethile omele ukwenze kumele kube mqoka, kube ngokuyizinto okuzaphathisa abantu, udelive sengathi ngesilungu, unika abantu imfanelo zabo. Ilizwe lelizwe lisebenzisa isisekelo sombuso andubane esiyiso iBhayibheli. Elelizwe, you know, the constitution of Zimbabwe, yemele lilinzwe. So, nxa uzakhipha lo muntu fake lwana umuntu ubona vele ukuthi ngizakhangela onjengoshamu. Ukuthi ushamu wake wakhishwa waphinde wabiselwa. So, usetshintsheni asekwazi kathesi kuyini wayevele ekhitshelwana. Ayabo? So, mina khathesi ngihamba khangele ngathi ngikhangele nje besenza ngabafananisa lokuthi umthengelo nxa uthengela ngawo endlini, uyathengela ngawo, uthengele ngawo. Uze kuphele, uyaphela amazinyo uphele uthi zwayi. Awusazi ukontinue uthengela ngawo nxa ungumama okwanileyo. Kuyabe kumele udinge omunye umthanyelo, omutsha ozathanyela, ucace endlini kukhanye ukuthi umama lapho uthanyelisa. Abakwenzayo lobo kumhlawumbe singakuthi ibuchapha, abalabuzelo, ngabantu abafuna ukubusa nje abantu abadubekayo. Khathesi akulanto ehamba elizweni, amabhenki. Abantu beloko belala emabhenki bezama ukudinga imali abayitholi.
Yebo, Mnumzana Ndlovu, wena kukhona yini ongakungezelela kulokho osekwethulwe nguMasibana?
UMasibana ngivumelana naye kakhulu ekuthini khona kulokudelela mpela lokungahlonipha abantu, lokungananzelela ukuthi bashimba le enye esabekayo. Angikholi ukuthi uMgabe eqala ukubusa yikho ayefisa ukuthi umbuso wakho ma uphela uphele uyikho khona.
Masibanda, manje nxa sikhangele umnyaka ozayo, asithi thina iZANU PF inqobe, kukhona yini obona kungaba lo mehluko kucabinet leyo khona?
Mina ukuthi bangamathimu amabili kumbe kwasha amaqatha kwasala umsobho, kezana zimbila zantakanye, bonke bayafanana abantu labantu, bonke bachimba lefananayo. Injalo yobudlwangudlwangu ukusela abantu abaqamba amanga izikhathi zonke, bayayethusela abantu, bathwalisa abantu nzima. U-2018 angeke vele abakaze bayiwine le election, bake bawina yiphi election bantu benkosi? Abakaze bawine election from 2000, bebezele bengabantu aba-20 elections.
Lo ke ngunkosazana Dorcas Banda, ilunga ledalela ephalamende ngowebandla leMDCT, ubexoxa endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu.
Ibandla leZANU PF lilakho ukuguqula umhlangano walo omkhulu owe-National Conference ngompalakazi ube yi-National Congress, lapho uMongameli Mgabe azakhethwa kakutsha ukukhokhela leli bandla abe sexotsha uMnumzana Emmerson Mnangagwa esikhundleni sokuba ngomunye wabasekeli bakhe. Ipolitbiro yaleli bandla ivumelene emhlanganweni ewenze izolo ukuthumela amaqula ezabelweni ukuya kuzwa imbono yabasekeli beZANU PF phezu kwalolu daba. Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zaleli bandla uMnumzana Ignatius Chombo ukufakazile lokhu njalo wathi bazaphuma lesinqumo esipheleleyo ngeviki ezayo. Abazi ngokwenzakalayo bathi icele le-G40 lona elilwisana lelikaMnangagwa ele-team Lacoste yilo elifuna kwenziwe iCongress lapho uMgabe azathi esekhethiwe njalo ukuthi aqhubeke ekhokhela iZANU PF abe sekhetha abasekeli bakhe kakutsha. Kulapho-ke azaxotsha khona uMnangagwa ekubeni ngumsekeli wakhe ngemva kokumxotsha njalo ekubeni ngumphathintambo wezemithetho ngomvulo. Sixhume umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa nguMnumzana Walsh Mencube Umnumzana Mbuso Siso yena othi ukulisana ukukuzana uPF kuphazamisa ukusebenza kukahulumende.
Ingxabano ekhona izizalwane zaseZimbabwe zihlupheka. Besehluleka ukuthi baqondise ilizwe kodwa beqhubeka ngokuxabana phakathi kwezanu-PF. Okungangokuthi thina akusibetheli lutho njengamaZimbabweni kodwa kusitshengisela ukuthi izanu-PF siyehlulekile. Ngalokho ekuthembise abantu akuseyikho okwenzakalayo. Sokusenzakala ukudlephana kuphela. Ukudlephana okube khona from isikhathi bengena kupower 2013 becotsha umama uMajuru kathesi sebephezu kukamnangakho.
Ungathi ukulwisana kwabo kuZANU-PF lokhu kuphazamisa njani inqubela phambili yelizwe?
Angithi i-government izele yiyo ele-responsibility eyokubusa ilizwe njalo eyokugavena ilizwe. Ngibona engathi nxa bevele bedlephana so akusela nqubekela phambili elizweni, akusela development. Sebekhangelele kakhulu endabeni zabo zokulwa, belokhu bebangelana izikhundla, sazi ukuthi bazibangelana ngayiphi indlela, kodwa nje njengoba nje sikubona emaphepheni. Okungangokuthi kuyasitshengisela sibili ukuthi iZANU-PF iyehluleka ku-government. Ayikho into abayenzela abantu, bathembise abantu imisebenzi engu-2 million, kodwa imisebenzi engu-2 million leyo isiphenduke yaba ikuhlupheka okumultiplied by 2 million.
Umnumzana Mbuso Siso ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welsh Mencube, sixoxela ekobulawayo.
Ake sizwe udaba oluveza umbono kahulumende weleMelika.
Ngesikhathi ilizwe le-North Korea lisethusela amanye ngokulolonga izikhali zenyukliya, uhulumende ka-Kim Jong-un uqhubekela phambili encindezela abantu ngokubasebenzisa kadalala entilongweni ezijiyeneyo. Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe ole-State Department lusanda kuveza enye yentilongo lezi ebizwa ngokuthi yi-Kwan Lisong, lapho okuphika khona abazombusazwe. Izibotshwa lezi zisetshenziswa gadalala emigodini lezinye indawo lapho ezisebenzela khona uhulumende. Kusobala ukuthi izibotshwa lezi ziphila nzima entilongweni ezinje. Intilongo eyaziwa ngokuthi yi-Kachon yabantu ababotshelwe ezombusazwe kubikwa ukuthi ilezibotshwa eziyinkulungwane ezilitshumi nanhlanu 15,000 ezibikela ugodo. Intilongo ezinjenge-Kachon e-North Korea zisetshenziswa ukuthi kukhethwe abantu okuthiwa bayizitha zikahulumende abathathwa emphakathini bavalelwe baze befele entilongweni. Izibotshwa lezi zisetshenziswa nzima okumangalisayo okwenza ziphelelwe ngamandla njalo zingabe lethemba lokuthi zizaphila. Kwesinye isikhathi izibotshwa ze-Kachon ziphika lemuli kanye lezizukulwane zazo ezingenzanga lutho. Izibotshwa zilamba okwesabekayo okwenza ukuthi zigcine zithiya amagundwane, zibambe lamaxoxo, zikudle konke lokhu. Kubikwa njalo ukuthi kulenye intilongo ebizwa ngokuthi yi-Hwangsong elendawo ezintathu lapho okuhlaliswa abantu ngokuhlelwa kwamacala abo. Inhlanganiso ye-National Human Rights Commission yakwele South Korea ithi kuthiwa kulezibotshwa eziyinkulungwane ezingamajumi amabili 22,000 entilongweni ye-Hwangsong. Kulembiko ethi izibotshwa lezi yizo ezisetshenziswa ukwakha indawo yokulolonga izikhali zenyuklia ebizwa ngokuthi yi-Pungri Nuclear Test Site. Umnumzana Rex Tillerson, umphathintambo wohlangothi lukahulumende weMelika olwe-State Department, uthi kuqakathekile ukukhulumela abantu abahluphekayo kwele-North Korea njalo ilizwe lakhe lizaqhubekela phambili lizama ukuthi kube lenkululeko kulelo lizwe.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weleMelika.
Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Lo Chris Gande silitshiya kuStudio 7 Live Talk lilani.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.